okwenziwa ngabezanu PF lokhu kukhanya sokusethusela iningi lalabo abangakayibhalisela ukuvota ngoba bethi abazi ukuthi lezo nombolo zithathelwani nanku izizathu abaziphiwayo zokuthola usizo bengazemukeli Unkosikazi Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo wabatha webandla le MDCT eGwanda uthi ngempela amalunga ezanu PF ahamba ebhala phansi inombolo zabantu njalo sebeke bazama ukuxoxisana le commission ebona ngezokhetho eZek ukuthi bavinjwe ukwenza lokhu kodwa lokho kuqhubekela phambili
abantu abebandla ezaziwayo ibandla lezanu PF abahamba becela ama registration slips ebantwini bethatha ama serial numbers ene nxa bekwenza lokhu bathi bayo besenze ukuthi umuntu akwazi ukuthi afole funa ngaba yirayisi funa ngaba yikuyini ukudla babele kulethile ebantwini so khona kuyana kuletha ukwesaba ebantwini bagcina bengasakwazi ukuthi yindaba yokuthi baphiwe ukudla kumbe kulokunye okufihlakeleyo kumele ukuthi kwenzakale
Evumelana lomaphosa unkosikazi nomagugunare uthi abantu bezanu PF bayabhoda bebhala amanamba bethi babhalisela abantu amaproject azabuya. Unare uthi lokhu akusiyonto eqalayo kodwa kuyaqhubekela phambili.
At first babebhoda bewathatha bethi bayenza amaseli awezanu PF. Kharesi manje sokulabanye futhi ababhoda bebhoda bethwele amabhuku behamba bebhala. Abantu futhi besithi bacela lama registration slips kuqala kuma yithi babekhona futhi abanye ababebhoda ngamaphepha babhala abantu bafuna lama registration slips ukwenzela ukuthi kulama projects abuyayo aso abantu abangaregister ngo futhi
unkosikazi velisiwe Nkomo oyemalalumbe ebulilima west uthi inombolo zabantu bezibhalwa ngesikhathi kuholiswa ukudla njalo behluleka ukuthatha amanyathelo ngoba amalungelo bengawazi njalo abantu bayethuselwa Uthe uyesaba ukunqolonga abakwenzayo lokhu ngamabizo ngoba engasala esehlaselwa.
Emakhaya lapha akuzange kuthathwe amanyathelo athini ngoba abantu bayabengazikungilelwa ukuthi thina sodwa yithi sathatha amanyathelo ukuthi sibone ukuthi siyatshela abantu ukuthi hayi lokhu abakwenzileyo ayisikho kodwa kwasokwenzakele ngoba bathi bayinitshwa sibili kwathiwa ithathwa ngabantu njalo abanye bayesaba lokuthi behambe bebhalisa ama-serial number abo ngoba bekwazi ukuthi akula mvumo ukuthi i-serial number ye-voters registration slip iyaziwe nomunye umuntu
Olwela amalungelo oluntu eseGwanda unkosikazi sichasisile Ndlovu uthe isenzo sezanu PF esokuthatha amanamba abantu akulunganga njalo izanu isisephula isisekelo sombuso ngokupha ukudla bebandlulula abantu uthe khathesi sokuyiwa ekhethweni kutshengisa ukuthi sekuqala ukuqila okwenziwa libandla lezanu PF
so bathi nxa umuntu engabhalisa kuyabalula kibo ukuthi bemnikeleyo rayisi so bona lokhu bakwenziswa ukuthi bafuna ukwenza i-register yabo yokunanzelela ukuthi bangaka abantu abazabavotela thina njengabantu esikhangele ilungelo loluntu sithi lokhu kubi akulunganga izanu PF isiqila i-constitution ayisalandeli i-constitution ngoba i-constitution yona ithi kungabi khona ukubandlulula kwemihlobo kanye langendlela ezombangazwe
Isiphathamandla sezekhu umnumzana Innocent Ncube uthe lesi senzo sezanu asikho emandleni abo kodwa amabandla ayazenzela inhlelo zabo kodwa ababavumeli ukwenza lokho endaweni lapho abasebenzela khona
lokhu yanaka kukho emandleni ethu ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo bathi izinhlelo zabo kodwa ke nxa bekwenzela kuma-registration centers sasibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha i-ZEC esebenzela khona so balendlela zabo abenza ngazo thina lokhu yana sila umgoqo ngikho kodwa ke nxa sibabona besenzela emehlweni ethu siyabavala siyabasusa bayekhatshana
unobhala jikelele wezemithetho ebandleni lezanu PF umnumzana Munyaradzi Paul Mangwana uvumile kuviki ephelileyo ukuthi ibandla lakhe liyathatha inombolo zabantu ababhalise ukuvota ethi lokhu bakwenzela ukuthi babe lesiqinisekiso sokuthi amalunga abo abhalisile ukuvota ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku